izolo lakuthanga edekhulume sithi yena waphuya imota leplus ngenxa yokuthi uyi opposition leader eParliament supervisor abantu bonke ama MPs aku opposition lawo sizizama ukutshela abantu ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko yiyo kuthiwa yi propaganda thina sibona ngani and siqinisile ukuthi uMonzora akasasebenzeli i opposition ikho libona uyaxotsha abantu by election njengebhinga lakafaki ama-candidates sebavumelana ukuthi i-MDCT leZANU-PF yintonye yikho yena engafaka ama-candidates njengebhinga bazasplit ama-votes. Sizama ukutshela abantu iqiniso ukuthi eParliament kule committee okuthiwa i-Rules and Orders Committee yiyo umaqhuzu weParliament. Yiyo egqela imthetho lokubusa lokuqatsha abantu abasebenza eParliament. Kubuye iParliamentary Legal Committee yiyo la ekhangele ukuthi into zonke ezenzakala eParliament kaziqhamuli kazephuli iConstitution yeZimbabwe yini. Uma sokusiba lama portfolio committee maningi ahambelana lama ministries yiwo ayenza i-oversight ukuthi ibisebenza kuhle na njenge Ministry of Education kule portfolio, Ministry of Justice kule portfolio. Yikho ke kuphinde kube lama chief whip. Thina be CC silo chief wethu okuthiwa Prosper Mtsemai, MP Pedangamvura eMthali eManikaleni. Yikho ke mesithi thina kuyasi supervisor ngamanga izanu la ile ilo chief whip wayo, iMDCT ilo chief whip wayo, thina silo chief whip wethu ngaphandle kwalo oyi independent ubaba Umlisho. Yikho lokho esikutshela abantu ukuthi uMonzora sephelelwe ngumphako, sethengisile, usebenza leZANU, sezama ukusigcoba amafutha inyama yembuzi singayidlanga. Singathi ngesiNdebele uzama ukusigcoba amafutha empisi ukuthi sifanane laye. Ngalokho ke thina ama chief whip wonke ayahlala ku Rules and Orders Committee. Asikwazi ke ukuthi thina uzabuya as a supervisor emingaphi njengoba yena inywa izano. Mahlizulu, asinanzelele nini ukuthi imali kahulumende ivela ku consolidated fund. Angilangizwisisa onke aphuma ku consolidated fund. Akula mali ezaphuma ngenxa ya kaMonzora. UMonzora uzagada imota yeBenz esithi uye ema reserve emakhaya esithi ukhangela bani njengoba yena vele kasakwanisi ukufilda ama-candidates. Ngamafitshane, sithi uMonzora sejayele ukudla ngobuqili, liqili ndini, kodwa kuzaphela, kambe okungapheliyo bamaNdebele bathi kuyahlola. Sithi kaphaphe abantu bazama ijuba lizacuthwa phambili. Amadala bathi okungapheliyo kuyahlolwa, lingayengwa nguMonzora ngoba sephelelwe ngumphako. Siyabonga emahlabezulu.